uphiko lolu lukhanya luyaqhubekela phambili kuma mines amaningi alapha eZimbabwe, especially ama Chinese companies lawo akhanya ngani umthetho weZimbabwe kabafuna ukusebenzisa, bafuna ukusebenzisa umthetho wabo abawenzayo kule lizwe labo elise China, ngoba ngapha basibona ngani si ku cheap labor. Into enje into eyenza ukuthi thina sizobuhlungu sithona sikhala ngesikhathi esiningi, into eyenza ukuthi izisebenzi zigcine sisiya ku HR namhlanje ema ofisini eJongjani, indaba yokuthi ama HR abe lokho eqamba amanga enganike amalanga acacileyo ukuthi ama employees bazanikwa nini ama terminal benefits abo. Into ekhona ngeyokuthi umthetho ku SI 152 of 1990 uclear ukuthi ukhuluma ngendaba zema terminal benefits upon termination of contract. So bona kabalandela umthetho lo kade abantu bekhala from last year, abanye bahambe kumakhisimusi benganikwa ngama terminal benefits. Sikhuluma manje kabakanikwa, yiko sesilithumela iphepha elithiwa kubazanikezwa mhla ka 31 January.
Kuyini elibona kumele kwenziwe ukuze kuvikelwe izisebenzi zohlangothi lozokwenjiwa? Sikhangela kakhulu ukuthi kule ndaba eziningi eziphumayo ezokungaphathwa kuhle kanye lokungaphiwa izimali ngemfanelo.
Kuyabe kufanele ukuthi ku-Minister of Labour kube lomunye obhoda ilizwe lonke ehamba efundisa abantu laba umthetho weZimbabwe, i-Labour Act lama-statutory instruments, ngoba abantu laba manxa ungaba-explainela bayenza ngani vele into ekhulumayo kayiyenzi, kayikho, kayi-exist. But nasesibabonisa ukuthi no, ngumthetho ka hulumende nxa ukuthi umuntu angasebenza emsebenzini kufuze ephiwe imali zakhe, nani ukuthi beyenze into abayenzileyo lamhlanje sebethatha omunye wezisebenzi sebemkhambise emapholiseni. Ukudimanda isalary yakho, umholo wakho, is not a criminal matter, it's a labor matter and it's a fundamental right ukuthi umuntu ephiwe izimali zakhe. So ngokwenza abakwenzayo sokungani umuntu sephiwa icala lokubuza izimali zakhe, khona kubhaliwe emthethweni ukuthi manqali ngasamfuni emsebenzini limnike umkholo wakhe ehambe kuhle kungela kuqabana.